Izesini ekuba uhlelo lwe-Vote in Peace emigoqweni isingene endaweni ezigoqela eGogwe, eMagunje, leNkayi lapho kuthoza khona uZulu ukuba akavasele ukhetho oluzayo ngokuthula. Ezinye njalo inhlanganiso eziqhuba inhlelo ezifanayo nge-Community Tolerance Reconciliation and Development Trust le-Heal Zimbabwe benza lokhu kulandela imbiko ethi banenge abantu abakhahlanyezwa elizweni lonke jikelele ngabaphathangelwa ukuba ngabalandeli bebandla le-ZANU-P F. Umfundisi uSeni Sibanda wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi ziqakathekile inhlelo lezi.
Kuyanceda ukuthi kusikhumbuze ukuba thina singabomakhelwane, siyaphilisana njalo sonke singabantwana beZimbabwe. Akudingakali ukuthi sicabane ngenxa yokuthi silembono ehlukeneyo ngalesi sikhathi sokhetho. Ngakho-ke yonke imikhankaso iqakathekile, akumelanga sikhangelele umkhankaso phansi eyabe incedisa ukukhumbuza abantu ukuthi bebe lokuthula.
USibanda uphinde wathi kuqakatheke njalo ukuba abantu bavikele abanye ngesikhathi sokhetho.
Singenza ama-campaigns wonke, kodwa into eqakathekileyo ukuguqula indlela sonke esicabanga ngayo. Udlwangudlwangu uqaliswa ngabantu, ungaqedwa ngabantu.
Lokhu usekelwa nguNkosazana Ellen Shiriyetenga okubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa.
Uhlelo olama-road shows olukhuthaza ukuthula olukhutshwa izinhlanganiso ezizimele zodwa ezifana le-Ethnic Contract le-Heal Zimbabwe silubona luqakathekile kakhulu elizweni ngoba luyafundisa njalo ikakhulu sikhangelane lesikhathi lesi esokhetho. Into esihlukumezayo njengebandla yokuthi udlakela luyakhula lokhe lusiba luningi, ikakhulu udlakela oluyenza ebantwini abe-TCC labanye nje abangasekeli iZANU-P F. Sibona udlakela lolu lusuka ebantwini abefazi njalo labasekeli abeZANU-P F bayethusela abantu ezigabeni lapho abahlala khona. Njalo sibona lamatitsha ikakhulu laba abafundisa emakhaya ukuthi beyethusela.
UNkosazana Kethiwe Bhebhe olandela ezombusazwe uthi kunzima ukwenqabela udlakela lwezombusazwe kwele Zimbabwe ngesikhathi sokhetho.
Sokungumkhuba nje ukuthi every time nxa kuzaba lokhetho kube lokulimala kwabantu lokudilizwa kwezwakhiwo legazi elichithekayo, and akuyona into entsha, into eqale nje ngo-1980. But okumangalisayo okuyikhona futhi okungani kwenza lento iqhubeke yikuthi bakhona abangathintwa ngumthetho esingathi selection application of the law. Uzonanzelela ukuthi isikhathi esiningi abantu ababangela udlakela babe besazakala bebonakala these days kulezindlela eziningi esingathi i-technology ezilokuveza abantu abayenza lokho. But uzothola ukuthi amapholisa ababophi. Sizokhumbula even ngama-by elections kulabantu ababonakala bethaya abantu einsiva ematopo ngale lanxa izakhamizi zahamba zakhuluma emapholiseni. Akulanto enziwayo kuze kube lanamhlanje.
UMnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla le-ZANU-P F uncoma okwenziwa zinhlanganiso ezishiyeneyo ezilwela ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo.
Siyafisa ukubana ukhetho lolu lube lukhetho olungeladlame phakathi, abantu bafunde ukuzwisisa ukuthi vele asuze sibone ngokufana nayo. Nxa omunye ethe wahamba ehlangothini le-ZANU-P F, omunye aye ku-TCC, kumbe omunye kumthwakazi, kumbe omunye kuzaphu, sonke singabantwana beZimbabwe, singabantwana banye. So siyayikhwabitha imizamo eyenziwa yilaba abezesini namanye amagqumbi atshiyetshiyeneyo. Siloyisa lokuthi abama-church labo abenkolo bangenele phakathi, ngoba abantu abaningi bayangena ezinkolweni abakhuluma izimfeni labo balokhuze bakhulume okuzwayo ngodaba lokuthi kube lokuthula phakathi kwabantwana beZimbabwe. Ngoba singabantwana abanye, sizihlobo, siyazalana, akudingeki-ke ukubana sisigebengane sigadangane ngenxa yokuthi kona sokubuye ukhetho. Ukhetho yinto ebuya idlule, kodwa ubungane, ubuhlobo abusoze budlule njalo abugezwa ngesepa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhulume kakhulu emphakathini ngokuthi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingu Kip Stube.